abantu abaningi baba abayizayibona imiphumela yaloluzwa ningo lophenyo bazojabula mhlawumbe ngama recommendations lemicijo emibili emithathu efakiweyo ukuthi kucompensate abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwebhukurawundi ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa iziganyi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni bengama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayedlukula abantu amagama abo kaqanjwa kabamiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywa ngokuthi kwenziweni nabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela, akakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le corruption ngempela, ukulwa lo dlame ngempela, lokuguqula umumo welizwe ngempela. So kungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe lokuzivikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwane umuntu esingathi ngesilungu u-defensive, akazange achaye izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Ngakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele iziganga ezinye ezathumela amasotsha ngoba amasotsha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathanga izikhanya. Kube yizo ezimiswa phansi komthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezelinayo ukuthi abantu bagigile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya.